Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi ngqe ku 7:30 olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 eMpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda ukungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakobulawa zithi ikhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokuthi bekungela mali. Kwezemidlalo sekuqalile ukukhankaselwa izikhundla kuqembu le-Highlanders njalo kulabambalwa asebephumele egcekeni ukuba bazangena kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Obona ngezokukhankasela ibandla esigabeni seHarare eHarare kuzanu PF umnumzana Douglas Mahia ukhuthaza abomthetho ukuba benze uphenyo oluzosiza ukulungisisa udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda eHarare South okungekho emthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo sika Mahia siza ngemva kokuba kube lokuphazamiseka komhlangano awungene labalandeli bebandla njengopolitical komza wabo ukubatholisa imfundiso ngokuqakatheka kokuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota phansi kwendlela yakulezi nsuku eye-Biometric Voter Registration BVR. Uma hiya uthi okwenzakale eHarare South kumvula amehlo ukuba isimo singesihle kwezokungathembeki i-corruption kulabantu abangafuni ukuba kulungisiswe lokhu ngoba bethola inzuzo enkulu ngakho.
And I'm calling upon the law enforcing agencies to try and sanitize Harare South
because the police ukuba ke bayilungisise lenkinga eHarare South ngoba abantu banye ve-G40 ebesilwisana nabo sebetholakala la kubantu kazani kusobala ukuba bangeke bavumela kubaphazamisayo kumkhuba wabo wokuthengisa umhlabathi ngokungekho emthethweni ukuze bathole imali yokusebenzisa unhlelo zabo kwezombusazwe. Kumele baze abezomthetho bezokulungisisa lokho.
UMahiya uthi kungesiqiniso okulotshwe ngabezindaba ukuba wasuka esengobelethe inyawo khona eHarare South ngemva kokuba amanye amalunga ebandla emsusela amanqe ngesikhathi yena lenye inkokheli yeHarare ebandleni ingene umhlangano wokufundisa uZulu phezu kokuqatheka kokuba abhalise ukuba lelungelo lokuvota ukuba limukisa ukuba bangaze bathenga loba ukuthengisa umhlabathi kahulumende ngoba kungekho emthethweni kanye lokubabonisa ukuba yikwephula umthetho ukuthenga loba ukuthengisa imali abayithi ngesiNgisi money laundering.
There are these things that we have been talking about all along, the question of land baron, the question
izinto esihlezi ikhuluma ngazo ukufana nabathengisa umhlabathi kungela mvumo ukungathembeki kanye nokuthengiswa kwemali. Umsindo uvuke lapho sengikhuluma ngalezi zinto njengopolitical komiza weHarare province.
Uthi yena lenkokheli yezanu PF eHarare bazodinga indlela zokukhulumisana leziphathamandla zasesipholiseni phezu kwalolu daba oseluhluphile esigabeni seHarare South. Unkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust emela abontanga esigabeni seGwanda eMathebeleland South, uthi kuyamethusa lokho sekusenzakala ebandleni lezanu PF.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala ngoba singananzelela ukuthi kuqala kwake kwaba lenkulumo ethi bona ngeke besaluthe umuntu ongayanga empini.
Emazwini akhe awethule ngesikhathi ekhulumisana loZulu embikweni wakhe oqhakathekileyo phambilini kwekhefu lekhisimusi owe State of the Nation Address, umongameli Emmerson Mnangagwa utshengisa ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labathengisa umhlaba kahulumende ngokungekho emthethweni, ethi kumele kumiswe lokho ngokuphangisa. Umnangagwa uthembise uZulu ukuba uhulumende wakhe akasoze amelane lokungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo iPeople's Democratic Union iPDU, umnumzana Christopher Bengwani Sibanda, uthi akayingena kumanyano wamabandla kungaba ngoMDC Alliance loba iCoalition ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka ukhetho lizimele. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kweMDC Alliance, sekuvela kuba kulokufuthelana ukuthile njalo sokungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba kunsukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, indlelo zikaningi, ezinye zingaba yokubhala izincwadi kuma-organization aseduze lathi, ezinye zingaba ikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye kubana sibambe ndawonye abantu, kungasho amaphathi, ngoba amaphathi iphathi njenganye ilelungelo layo. Nje mina ngowami ungakabuzi angiyasilayo inhloso yokubambana labantu, akutho lutho. Ngobona abantu bebambana kuyafana la, ngizakunikeza into enkomeni sibili. Ngobona abantu bebambana behlanganyela umuntu kuthiwa yikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abala macebo abala mandla. So that's what yikho kukutsho into kuyithoyo nje yithi umthetho wethu asitshintshi kuloyo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano, uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono ehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into ehluphayo thina emkhubeni wethu nabantu balapha eZimbabwe, sithanda ukudla. Uze umuntu ebuze ukuthi kuyadliwa yini, omgaba onkomo bonke odabe engwabakhona nje babesuka abayempini beshiya abafazi bengathenganga lobisepa, okuthiwa khona umuntu yikuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba kukho sokwaphela, yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nandibona abantu abazabusa imidondizelo yempondo nxa singantshintshanga thina ubuntu bethu. Ngoba ukuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yilolu oluhuga imali. Ungaba yohlelo oluhle ususazi ukuthi imali yalandela, imali emile ilandela umuntu, akho umuntu alandela imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo 9 ntambama. Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, lamuhla banxuswa abasakhulayo ukuthi bazoxoxa ngosuku lwekhisimusi, sikhangele ukuthi bayidlale njani ikhisimusi yalonyaka. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kwihlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Lamhlanje abantu bekwele Liberia bavotile ukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali olohlonze emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade engumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf uJoseph Boakai. Ele Canada libika ukuba selixotshe ummeli wele Venezuela elizweni lelo liphindisela ukuxotshwa komunye wabameli balelo lizwe kwele Venezuela ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kakubi ngalelo lizwe. Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga liqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ukugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngakutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki isiwabona nje ehamba. Lanxa nje ukubona nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo. Lanxa nje hamba nje njalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo. Iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu ukuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakatshayo. Ngoba kunanzelele nxa uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-user 100. Usa into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngamabhoni. Ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-user uhlubonta umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphukwe, kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa ukuthi akusabantu abathatha imali kakhulu nje lapha abenzinja khona osiphathelini. Bebekhala kakhulu labo osiphathelini bathi hayi imali zehlile kakhulu, ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu ukuthi kayiphela nzuzo kubo siphosifana nje yama-bond note wona lapho.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili, akula ubungcono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungenekeyo okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha, kodwa-ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali, ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyathwawula imali ekhadini ebhenki kodwa-ke leyo mali ingathatheki. Ma usuyifuna sokumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise, ugcina usiyithathe siyimali encane for izimota lamabhasi babe befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo mubi kakhulu, imali kayikho elizweni ikakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emadebheleleni kobulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini, udubo ukuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini.
Akuphaphisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10. Futhi nge-echo cash kulezinye izindawo lapho abangakakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo. Kugcina-ke sokufosa abantu-ke ukuthi bahambe-ke bayetshintsha-ke uma laba bazimasinte eBotswana yethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebe kwi-echo cash waphiwa i-$375. Ngase kunanzelela ukuthi ihafu yemali yakhe yonke-ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu-ke, kunzima-ke indawo eziningi kaziyamukeli, kazilama-swipe machine. azamukeli le eco cash kho emakhaya kuhambekanga kwabethanda ukuthi bahambe eleli khefu bele sihlobo labangane emakhaya kodwa ke ngohlupho lemali naleyi kuhambeke emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi eGwanda imali bitholakala ezitaladini hathi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Kuhle kangako ngithathethi ngesikhathi nge-festive season lesikhathini sesikusesekhisimusi. Hhayi, abantu abazange bayithole sibibhenka bengela lutho, ngitho ibhondi, ngitho i-US dollar bekungela lutho, but emgwaqweni bitholatholakala isi-charger isidura, especially babade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibile okuzwayo. Emgwaqweni bikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afrexim Bank. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weleMelika.
Mhlaka 25 ngoMpalakazi bekunanzwa usuku lwekhisimusi olwaziwa ngamaKristu njengosuku oluqatheke okumangalisayo. AmaKristu aluthakazelela usuku lolu njengoba uJesu Kristu wayeyinkosi yamakhosi engumsindisi njalo eyikukhanya komhlaba. Imuli kaJesu Kristu yayingeyabayanga. UJesu Kristu wazalelwa esibayeni ngesikhathi kulamakhaza amabi. Sokulesikhathi eside abantu abahlala emazweni entshonalanga bethakazelela okwenziwa nguJesu Kristu. Sokulesikhathi njalo bethakazelela lokhu okubizwa ngokuthi yi-winter solstice, lapho ukutshona kwelanga ngesiphangiphangi kubonakala ukuthi kuphehla isikhathi esilandelayo esizabe silokukhanya kwelanga okude lokuguquka komhlaba jikelele. Abantu kudala babethakazelela isikhathi sokuphuma kwelanga elithatha isikhathi eside ukuthi litshone. Kwakusenziwa amadili atshiyeneyo ukwamukela okwethulwe nguNkulunkulu. Konke lokhu kwakusenziwa njalo lokho kusenziwa ngesikhathi sokuzalwa kukaJesu Kristu. Amazwe atshiyeneyo alendlela ezitshiyeneyo zokuthakazelela ukuguquka komhlaba. Kwele China ukujabula lokhu kubizwa ngokuthi yiDongzhen, kwele Iran kubizwa kuthiwa yiYalda, kuthi ke kwele Japan kubizwa ngokuthi yiToji. Umongameli Donald Trump uthi ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lakho konke lokhu kukhuthaza ukuthi abantu bathandane njalo babezazi ukuthi bangobani lokuthi banenzelele ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. UTrump uthi ufisa ukuthi imuli zonke kwelemelika lemhlabeni wonke jikelele zibe lothando olumangalisayo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo konke lokhu kuqhubeke nsuku zonke.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Ngemva kwekhisimusi kwandise ukulandela ubunzima obubhekane labazali lokuhlawulela indleko zesikolo zama-school fees. Abenhlanganiso enakekela ilungelo labantwana ikakhulu amantombazana eTag Life basungule uhlelo lokukhankasela ukuthi uhulumende avumele ukuthi abazali bengahlawuliswa indleko yama-school fees kumfundo eye-primary. Umqondisi wethali unkosazana Nyari Mashaya Mombe uxoxa loGeyina Gumede o-Studio 7 ngalolu daba.
I-Tag Life organization yamankazana incedisa amankazana ukuthi bebekwazi amalungelo njalo sisebenza labobuthi labobaba labomama lama-leaders wethu ukuthi labo bebekwazi ukuthi sakathekeleni ukusiza amankazana ukuthi bephumelele labo bebekwazi amalungelo abo.
Nkosazana Mashaya Mombe, yiwapha amanyathelo eliwathathayo ukubona ukuthi uhlelo lwenu luyasebenza okokuthi abantwana abayinkazana bengahlukuluzwa?
Njengokutsho kwami ukuthi iTag Life isikhathini ukuthi sifundisa amankazana amalungelo wabo bekwazi yini kumele kuyenzakale ukuthi labo bephumelele babo benakekelwe. So siyenza ukuthi bona befunde amalungelo wabo, siyenza sisebenza lamankazana bobaba labobhuti nabo mama ukuthi labo bachintshe indlela abaphatha ngayo amankazana. Khona beza respect amalungelo amankazana. Sikhona apho nje sikhuluma lakho ukuthi lakho sisebenza lama leaders wethu. Sikhuluma kanje sikalisi campaign esithi every child in school. Campaign basis ukuthi uhulumende enze ukuthi umntwana wonke eku-primary level engena esikolo njengoba i-constitution isiko. So yizinye izinto esizenzayo ukuthi amalungelo amankazana ngempilo zabosisi ziye phambili. Sikhangela ukuthi umthetho uthini la malungelo abosisi, umthetho uthini le mphumelelo yabo. Sibona ukuthi ama-leaders wethu ayenza ukuthi ayenza sonke abakwazi ukuthi beyenze khona amalungelo amankazana azonakekelwa.
Ungathi lokho laqalisa inhlanganiso yenu, liyabona yini ukuthi sokulobungcono indlela ephethwe ngayo umntwana oyinkazana?
Khona bo sizikunzima ngoba izinto esisebenza ngazo awusoze ubambe ama-results namuhla. Kodwa esikwenzayo ukuthi sitshintshe i-culture. So ma ukhangelela ukuthi kutshintshe i-culture kuthatha isikhathi esithi ukuthi ubone ukuthi khathe sesitshintshile. So akusoze sithi njengethali siyenze lokho, kodwa sisebenza labanye, sisebenza thina size siqalise lakho umsebenzi lo kade lokhu uhambelela phambili sijoyina abanye. So kunzima ukuthi uthuthi siyenze lokhu phandle kokuthi lingakwanisi ukutshintsha umthetho njengento esiyenza sathetha ukuthi sisebenza le Ministry of Education siloba i-government ukuthi sitshintshe umthetho behambise i-secular ezatshintsha ukuthi umntana wonke engene esikolo. So kukhona ezinye izinto esiyakwanisa ukuthi ayilokho sakutshintsha, kodwa ezinye obama amankazana usiyenza ukuthi sipushe ukuthi umthetho lawo usebenzele amankazana. So futhi sithi lokhu kunzima kunokuthi makhe kufanisa ukutshintsha umthetho njengento esiyenzayo ngo-January 2016 lapho kwaba lo mthetho owatshintshayo wokuthi akusele lo mtwana kumele echajiswe engakabi lo mnyaka oyi-18. So bona ngani izinto ezinjengalezo uyakwanisa ukukhangela emuva ukuthi hayi satshintsha lokho, kodwa kuyaba kungamanga lakho ukuthi sithi yithi esatshintshayo kumbeni i-organization le yatshintshayo, ngoba yizinto ziyabe zisebenzwa ngabantu abaningi for iminyaka eminingi lize lifike lapho elithi hayi kutshintshile. So kukhona okutshintshayo, kodwa akuthathi mnyaka oyi-1, akuthatha ama-years and years and years zisebenza zitshintshe izinto. And akuyenzi ukuthi i-organization eyi-1 ithi hayi itshintshe lokho, kwenza ukuthi the whole country i-women's movement zisebenza lonke labo ama-MP wethu abepusha izinto lezi ku-parliament lelizwe lonke phansi, you know, ukuthi nako kule mthetho ukuthi uhulumende layo uyabe sebenzelana labanye njengama-conventions lawo ayenza ukuthi kube le mthetho egcina amankazana, egcina abantwana, egcina omama. So kuningi okwenzakalayo kunokuthi kube ne-change.
Ngamafitshane libe lohlelo kulezi nsuku eziphelileyo eliluqalisileyo, ungasitshela nje ukuthi uhlelo lwakhona lwalumayelana lani?
Mhlaka-14 December salonchi i-campaign ethiwa yi-Every Child in School. Every Child in School ukuthi sikhangele ukuthi sinabantwana abaningi abangahambi esikolo. Ma sikhangela i-primary bakhona abantwana abaningi abangahambi esikolo, bengabantwana abancane, especially amankazana. So sifuna ukuthi umthetho usebenzele amankazana. Kule constitution yethu i-section 75A itsho ukuthi umntwana wonke ongumntwana omncane eku-primary kumele ebe sesikolo. Uhulumende kumele ebhadale, ebone, enza konke ayo ngamandla ayo ukuthi umntana wonke ehambe esikolo kube ngamahala esikolo kuyithina sithi ukuthi kukhambe the Ministry of Education evale incwadi ihambe kubo school headmaster ibatshele ukuthi lingakhothi abantwana abangela abangakwanisi ukubhadala silabo abantwana babuza ukuthi bebhadale ndeni 5-10-15 dollars whatever it is nale so sithi ukuthi uhulumende engatsheli engabuzi ama
lo ke ngunkosazana Nyari Mashamombe umqondisi wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo labantwana ikakhulu amantombazana exoxa ecingweni lo Gainer Gumede o Studio 7. Kwaze kulunge esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda okungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakobulawa zithi iKhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokusilela kwemali. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2:30 emini kusasa. Igama ngu Chris Gande lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.